Siyabonga ke uMavela sikanye lo jonga ngosinika izindaba ngolimi lesingisi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesibili emhla ka 3 ngoNgwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mngela ngenjabulo enkulu emoyeni ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sikhuthaza uhulumende njengalokho esithona siwe utsho nsuku zonke. Uthi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende athathe inyathelo okumela lithathe ngaphansi kweconstitution. Inyathelo lokuthi aguqule imithetho yonke emayelana lokuthathela izindaba kuleli lizwe.
Intatheli izindaba zeZimbabwe zimanyene lezinye emhlabeni jikelele ukunanza ilanga lokwethulwa kwezindaba. Intatheli izindaba zikhululekile ele World Press Freedom Day. Izikolo zivuliwe lamhlanje abantwana befungiswa ukukhonza iflag yeZimbabwe lokuhlonipha amaqhawe elizwe njalo bethembisa ukuthi bazimisele ukuba ngabantu abathembekileyo. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya udaba lokukhuhlunyezwa kwabesifazane ngomngako. Zonke lezi ndaba lezinye lezo zizwa kulo msakazo. Uhulumende ubengekho emkhosini wokunanza usuku lokunanza imisebenzi yentatheli izindaba zikhululekile emhlabeni jikelele ole World Press Freedom Day. Lapho iziphathamandla zenhlengo ngathi ezehlukeneyo zempilo ikakhulu abezombusazwe zixwayise ukuba zehlukane lomkhuba wokungenela ekulotshweni kwezindaba. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Omunye wabaqondisi kugatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Regis Chikore ufike vele sewuphelile. Sebelungisa impahla yabo abekade belibazisuzulu. Ufike nje wabikela intatheli izindaba eziyingcosana uChikore ebezilokhe zikuleyo ndawo ukuba uhulumende eza kuyakwethula amazwi akhe emhlanganweni lentatheli izindaba emahofisini ogatsha lwakhe. Intatheli izindaba zifole zisuka endaweni yamavinkili yeGazaland eHighfields zazaya kuthi gwaqa eJoy Center komachipisa lapho abameli benhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzelana labezindaba bethule amazwi abo. Umqondisi wenhlanganiso esebenzelana lentatheli izindaba eyeMedia Institute of Southern Africa umnumzana Nhlanhla Ngwenya uthi bazaqhubekela phambili ukukhankasela ukuguqulwa kwemithetho ukuze ihambelane lesisekelo sombuso.
Sikhuthaza uhulumende njengalokho esithona siwe utsho nsuku zonke. Uthi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende athathe inyathelo okumela lithathe ngaphansi kweconstitution. Inyathelo lokuthi aguqule imithetho yonke emayelana lokuthathela izindaba kuleli lizwe. Imithetho yonke emayelana lokuthi uZulu athole ulwazi, athole information kuntathela izindaba.
Lanxa lonyaka kuvunyelwe ukuqoqwa kwalolu suku nyakenye kuke kwaphazanyiswa kubikwa kungekho emthethweni, ungwenyathi yisibonelo ukuba uhulumende eqhubeka encindezela intatheli izindaba.
Hhayi, akukaguquki lutho. Uhulumende wenza into ngendlela afisa ngayo langendlela athanda ngayo, hathi ngendlela eku-constitution. I-constitution epha amaZimbabwe wenza amalungelo ukuthi atshengisele, abhikitshe, a-expresse imbono yayo ngendlela efisa ngayo lange-news platform abafisa ngayo.
Iziphathamandla zenhlanganiso ezehlukeneyo zithi zikhathazekile ngendlela ezinye intatheli izindaba eziloba ngayo ezihle ziphume egcekeni ukuba zithatha luphi uhlangothi lwezombusazwe. Okuyinto esolo kakhulu ngumqondisi weVoluntary Media Council of Zimbabwe, MMCZ, uLofty Dube.
Intatheli izindaba into ofuze zibe yazi ukuthi zona azisebenzeli imuli yazo. Okokuqala, zisebenzela isizwe. Okwesibili, yikho abengakhangela okwemuli yabo. Umlando wabo wokuqala ukuthi besebenzele isizwe esingawuthi ngesilungu they have to inform the nation first before anything. Nxa bekwenza khonoko into iqhakathekileyo ukuthi bekwenze ngeqiniso ngoba nxa beza azisa isizwe ngokwenzakalayo ufuze bebaze ngeqiniso njengoba into zenzakala ngayo.
Ukwanda kwendaba zabaza ku VMCZ uDube ethi kuyisibonelo sokuba ziyaqhubeka intathele izindaba ziloba indaba ezingelakho ukucubungula lokudingisisa iqiniso.
Uma sikhangelisisa kuhle uyathola ukuthi intathele izindaba zilodubo olukhulu ikakhulu ukubhala indaba eziqondileyo ikakhulu indawo esijalo ukuthola silama complaints abantu ababuya khona bezothi abathakazelele ukubhala kwentathele izindaba uthola ukuthi intathele izindaba zabe zibhale indaba ezingaqondanga baye behluleke ukuthi beqonde bethole bebhale indaba eziqondileyo basuka bebhale nje into ezingayisizwe.
Inhlanganiso ezehlukeneyo ezinjengeMisa Zimbabwe, VMCZ, ZUJ, ZACRAS ngezinye zeziphatheke kulo mkhosi walonyaka wokunanza ilanga leWorld Press Freedom Day onanzwe ngaphansi kwesihloko esithi Media Sustainability in the Digital Age. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kunjalo nje isikudaba lo World Press Freedom Day, inhlanganiso ezulela amalungelo abezindaba e-Africa zithi umbango wesikhundla sikaMongameli Mugabe ebandleni leZANU-PF usubangele ukuthi umsebenzi wabezindaba ube nzima njengoba amacele alwisanayo esethusela abezindaba laba ukuze bakhulume lokhu abakufunayo bona. UBenedictine Hlapho sibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ezibalisa e-Freedom House Africa, Afrobarometer, Freedom of Expression Institute and Gender Links zithi ukuhlonitshwa kwamalungelo okwethulwa kwemibiko ngenkululeko eZimbabwe kulokhu kungakathuthuki. Inhlanganiso yeFreedom House ithi eminyakeni ka-2015 ukulisana kwamacela atshiyeneyo ebandleni leZANU-PF kwalabo abafuna isikhundla sikaMongameli Mugabe sekwengeze ukwethuselwa lokuhlukunyezwa kwentatheli zendaba. Isiphathamandla se-Afrobarometer uMnumzana Sibusiso Nkomo uthi akukho lula kwintatheli zindaba zeZimbabwe ukukhuluma loba ngumbani odingakalayo ukuze iindaba zabo zibe le mibono yamacele wonke.
Zimbabwe iyabonakala ukuthi izinto azihambi kahle laphana. Kunzima ukuthi nje ube yireporter noma uhambe uthi uyokhuluma nabantu besepolitiki ukuthi uzobuza bazotshotsha uzofunani wena la uyabo into ezinjalo. So in general yona iSouthern Africa ihamba kahle kodwa sibona kwamanye amazwe ukuthi nje izinto azihambi kahle.
Lezi nhlanganiso zithi njalo kube lezehlakalo zokwethuselwa, ukubotshwa nokunyamalala kwentathe zindaba eZimbabwe ngobuhulumende cabanga ukuthi zisebenza ngendlela angayithandiyo. Loba kunjalo inhlolisiso yenhlanganiso lezi ikhombisa ukuthi isilinganiso songamachuma isithupha ekhulwini 60% yabantu beZimbabwe bathi bafuna bezindaba bekelwe benze umsebenzi wabo ngokukhululeka. Inani elifanayo njalo kuzizalwane zeZimbabwe lefuna bezindaba babe lilihlo lokhozi ukuze baveze inkohlakalo yesiphathamandla. Ucwaningo lwalezi nhlanganiso lukhombisa njalo ukuthi bakhona abangathokoziyo eZimbabwe ngendlela bezindaba abaqhuba ngayo umsebenzi wabo. UMnumzana Nkomo ithi Afrobarometer ithole ukuthi isilinganiso sabantu abaphose bafike amachumi amahlanu ekhulwini 48% bathi abezindaba balomkhuba wokubhala izinto abazimhlophe ukuthi akusiloqiniso.
Kune declaration okuthiwa event hook declaration ina 25 years manje khona ukuthi fane abantu bamaphephandaba benze umsebenzi wabo ngokukhululeka bangalokhu kutshela ukuthi hayi ungenzi lokhu bayisayina. They must actually keep with that because they agreed to it, so now asenze kanjalo.
Unkomo uthi ke ngesikhathi umhlaba wonke uthakazelela amalungelo okwethulwa kwezindaba kudingakala inguquko kubo hulumende lakuntathela zindaba. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Ikhasi leFacebook leVOA Ndebele liqhuba umncintiswano wamavidiyo abaculi bomdumo we-hip hop besenza i-freestyle Ndebele rap ngoNkwenkwezi 2016. Lapho abaculi abaphiwa khona ithuba lokuthumela ividiyo yomzuzu owodwa lengxenye betshaya isitayela samahhala. Lawa amavidiyo azabukiswa kuleli khasi njalo ungathola ama-like amaningi uzothola umvuzo weradio yesola lethuba lokungena kuhlelo lwe-Woza Friday. lapho esixoxa labaculi sidlalele ingoma zabo emsakazweni ukuze abantu bazi ngomculo wakho. Ungakhuthwa yileli thuba, thumela yakho ividiyo nge-email ku-studio7news.com loba ku-WhatsApp ethi 0012024650318. Ngizaphinda njalo 0012024650318. I-Studio 7, umsakazo okulibazisayo lokunikeza indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Izikolo zivuliwe lamhlanje abantwana befungiswa ukukhonza iflag yeZimbabwe lokuhlonipha amaqhawe elizwe njalo bethembisa ukuthi bazimisele ukuba ngabantu abathembekileyo. Isifungo lesi sifungulwe ngumphathintambo wezemfundo uMnumzana Lazarus Lokhora njalo sichunole abaningi abafuna sesulwe. Inhlanganiso emele ababalisi bemaphandleni e-Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi izikolo eziningi azenzanga isifungo lesi ngoba ababalisi bengavumelananga laso. Amagqwetha akhangela ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye labazali sebephikise isifungo lesi emthethwandaba. Isiphathamandla se-Rural Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Gift Siziba uthi njalo ababalisi abaningi abahambanga esikolo ngoba behlulekile ukuthatha imali yabo yamabhonasi emabhanga ngenxa yokusilela kwemali.
80% yabantwana abafunda behlala ezikolo abajona ama-boarding school abaningi abahambanga ezikolo ke njalo sithole futhi ukubana ababalisi after njengenhlanganiso emelela ama-teacher sivumeleni ukuthi kuqakathekile ukuthi ama-teacher engayi ezikolo ukuze uhulumende aqale abhadala amabhonasi abo nenhlala kahle yabo. Kunjalo kutshengisa ukuthi 90% yamatisha amaningi awakho-ke ezindaweni zokufundisa-ke ukuze uhulumende aqale alungisise lokhu akuthembisileyo. Uyabona ukuthi ababalisi abaningi abakatholi amabhonasi abo bahambile emabhenki imali yabo iyareflect ukuthi sikhona kodwa imali kayitholakali. Kule problem inkinga enkulu abajune liquidity crunch kweleZimbabwe manje abakwanisa ukuthola izimali zabo. Manje thina njengenhlanganiso emele ama-teacher sithi uhulumende akayenzi ukuthi ama-teacher akwazi ukuthola izimali zabo ngoba izimali obekufanele bezithole ngomnyaka odlulileyo. Uza kukhangela ukuthi njalo futhi uLokora u-introduce abathi yona yi-pledge engaphandle komthetho weZimbabwe abathi yona i-constitution yelizwe njalo futhi akuvunyelwa ngoba iZimbabwe liyilizwe lamaKristu. Lokho kulethwe nguminister kwa-Guinness ama-principles ethu esiKristu njengabantu beZimbabwe. Kuyaveza ukuthi uhulumende kaRobert Mugabe ufailile kakhulu ukunakekela-ke abantu baseZimbabwe ngoba angeke besile ukubhadala ama-teacher amabhonasi emali okufanele bayibhadale ngomnyaka odlule.
Yona indaba yokuthatha isifungo lokukhonza iflegi le iyenziwe yini ezikolo eziningi namuhla?
Hayi, ama-teacher amaningi nabantwana besikolo njengokubala ezela kwethu ukuthi bangavumi ukukhonza iflag lokuthatha isifungo. 90% esingathi bona abaningi bakhona abayenzanga iflag yokuvumelana kwethu njengababalisi ukuthi hayi abantu mabangakhonzi iflag.
Mnumzana Gift Siziba, isiphathamandla senhlanganiso emele ababalisi bemakhaya i-Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kunjalo nje abanye abafundi benzile isifungo sokukhonza iflag, abanye kabenzanga kuthi abanye belovile esikolo bebalekela ukwenza isifungo lesi. Abaxoxele Studio 7 bathi benzile ipledge noma nje abanye abafundi bengabuyanga esikolo, inani labafundi abayi esikolo beliphansi. Elozi K Primary ababalisi bacine betshela abazali ukuthi ngabaye emakhaya ngoba bebeze ukuzobona abantu babo bekhonza iflag. Edumezweni primary benzile isifungo leMilton leGifford, eCoghlan leMontrose ipledge lakho yenziwe. Ibandla leMethodist Church libike ukuba izikolo zabo zingafunyi. Indaba yesifungo le ikhanya iludubo ngoba ayisizo zonke izikolo ezenze isifungo njalo ludaba osegudwini abazali bengaluzwisisi.
Hakamisani fuleki eZimbabwe eyazalwa yimpi yenkululeko ekazi elinenye lamaqhawe ethu silivikele zitheni zonke.
Igama lam nguMichael Duve, ngifunda eMilton Junior Angihambanga esikolo plus ampletam.
Isizathu
kono kuti tokungana sakhule ngo our father so yiko ngahambani le yiko ngayithanda
ibusiswe ishele Zimbabwe kale busiswe ishele Zimbabwe
ibizwe lami ngiyokit manyathela ngifunda Hamilton Junior namuhla esikolo ngihambile ngapleja ngoba abazali bamadebethe akusoze kuyenzakale lutho ngapleja
bakuphile yini isipho
ade bengatshelwa ngithi bebuya esikolo ibizwe lami ngithabanye inkomo namhla ngihambile esikolo ngapleja ngoba abazali bamadebethe angeke kuyenzakale lutho
I salute the United in our diversity, our common desire to
Zimbabwe.
Labo ngabantwana bezikole ezijeneyo esikhulume labo kubulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Iningi lezisebenzi lithi alila themba lokuthi uhlelo lukahulumende lokwabela izisebenzi ezaxotshwa umsebenzi mahlayana kulandela isinqumo somthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ngomnyaka odluleyo luzaphumelela ngoba kungakhulunyiswanga lazo ngalolu daba. Umphathintambo kahulumende obona ngokuphathelane lezisebenzi, unkosikazi Prisca Mufumira, ubikwa isithi uhulumende useqoqe imali engamadola izigidi ezinhlanu, $5 million, njalo uzasebenza lenhlanganiso ye-Tripartite Negotiating Forum ukuyabela izisebenzi ngenjongo yokuthi zisungule amabhizimusi amancane. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyezwakala bakuthoyo, kodwa into fanele siyinanzelele enkulu yokuthi nxa kuthiwa yi-5 million phela inumber zakhona zabantu abathi umsebenzi bangaki. Uzananzeli kulama figures people abantu bakhuluma ukuthi kulama 30,000 ahambayo and ungathatha i-5 million leyo uyidivide i-5 million divide nge-30,000 kusala nakula lutho. So uhlupho yikuthi bekufanele ukuthi nxa uminisi ekhuluma ngaleyo ndaba acace ukuthi abantu abahambayo sikhangele ukuthi umuntu oyedwa ukuze aqalise ibhizinisi yakhe encane athole imillion engaka ahlabe specific ngoba i-statement sana is very general. Sikhangele ukubana ungathi nje sivala abantu amehlo and mina ngowami umbono angiboni vele abantu kuzabanceda.
Yiziphi ingxaki elizibonayo?
Ingxaki yokuqala engiyibona lapha yikuthi ngithe mina imali leyana akuthiwo ngokuthi umuntu wethu uzazula malini dala izanke isikhapha ukuthi vele abantu aba-involved bangaki. Okwesibili kulo mkhuba lapha eZimbabwe kuba lezi mali ezifakwayo zigcine zitholwa ngabantu abangayisibo. Ingxaki yesithathu yikuthi vele nalowo ngiyozama administer leyo mali adinga abantu ayinika abantu ngubani. Konke lokhu nxa kungananzelwa ngizananzela ukuthi saba lokwenziwa ngoba lo hlupho labantu abakule corruption ekhona ukuthi imali leyo uhulumende engayikhupha igcine siba yimali eyabhuzwayo.
Abalwela amalungelo ezisebenzi bona kukhulunywe labo yini ngalolu hlelo okwenzela ukuthi labo belethe imbono yabo?
Vele akulamuntu oconsulto yani kuzobuya sizokuphela sokumenyezelwa. Kukhulunywa khona ngale lo emhlanganweni lobu khona eRiphabhulikhi yakula leyo mali. Njalo vele ungananzeleko phela sihlazi sina into eziningi fanele ziyafake ngazithunywa ku-TNF and i-TNF le siyasifisa ukuthi ibe semthethweni ibe legislated ukwenzela ukuthi kungakhulumi into ezinjengalezo zipaswe zi-implementwe. Kodwa kathesi ungananzela ukuthi kungahamba ku-TNF izisebenzi yefake imbono yazo kodwa imbono yazo icine ingalandelwa kula nto ongayenza ngoba i-TNF is not a legal bodi ayila mthetho ibusa ukuthi lo sebalekele lokho lozenziwayo. So uzananzela ukuthi at the end of the day ithene efayile yancedo uhulumende wenza indaba imivo yezisebenzi ngumcijo yezisebenzela ilale lihlalela isikhathi zonke iluhlu besilalo thina labezimbabwe.
Sesikhangela leli langa lokunanza amalungelo ezisebenzi eledluleyo, kuyini okuthembisayo okuphume embikweni kahulumende okutshengisa ukuthi ikusasa yezisebenzi kanye lezomnotho welizwe kuzaba ngcono?
Eqinisweni akulanto engiyibonile ephumileyo, ngoba thina besikhangele ngohulumende uzasela ukuthi njengoba wathembisa abantu ukuthi uza create ama-jobs angu-2 million from 2013 kusiya ku-2018. Besithe ngohulumente uzawo khathi simsebenzi aseyifakile, aseyinika abantu mingaki njalo le esele kuza abantu njani. Kodwa ungananzela sesiseqinisweni esithetha abantu bayaxotsha imisebenzi. Sikhayele i-economy yethu le efileyo, besikhayele ngohulumente ngawuthile ukuthi usefake indlela abantu ukuthi avusele i-economy, ama-industry avule, abantu basebenze. Kodwa konke lokungananzela akukhulunywanga lutho. So kuyadingisa ukuthi ilanga leli lezisebenzi obekukhulunywa, thina njengesebenza kwesincedisi njalo sekuthathi njengento esingathiwena sibambela kiyo, ngumuntu nje obeyadresa abantu ngoba kuyilanga lakhona. Kodwa eqinisweni ukuthi akula sibambe kayisithembi, so ungahamba uyitshela abantu ukuthi hhayi sibone ngathi kuzenziwa lokhu lalokho.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU, ubekhulunga ecingweni le-Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo abo nozindaba kunye lemithetho ebalawulayo, iMedia Institute of Southern Africa, MISA, ikhuthaza uhulumende ukuba alandele isisekelo sombuso esitsha obusebenzelene labo nozindaba kanye lesithembiso abenza kuphenyo lwe-Information and Media Panel of Inquiry. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba.
Inhlanganiso elwela amalungelo abo nozindaba kunye lemithetho ebalawulayo, iMedia Institute of Southern Africa, ikhuphe imibiko lamhlanje esigodlweni ikhuthaza uhulumende ukuba alandele isisekelo sombuso esitsha ekusebenzelaneni labo nozindaba kanye lesithembiso asenza kuphenyo lwe-Information and Media Panel of Inquiry, IMPI. Uchairman webhodi yezimpepha zomnumzana Delma Luphephe ubike ukuba uhlelo lukahulumende lokuletha imitshini yakulezi insuku e-digitization kanye lokulandela isisekelo sombuso esitsha kulakho ukuletha intuthuko ekulotshweni kwendaba kanye lekuzisakazeni.
Lakonke okumelwe ngabantu beZimbabwe, kodwa siyambonga uhulumende ukuthi hhayi ulokhu esiyaphambili ekukhulula abalobi lama-radio stations elokhu esanda. Sizwa kuthiwa ama-radio stations amaningi asesebenza, lokuthi kuzaba lama-television stations amanye amaningi, ukuze wonke umuntu azwakale i-view yakhe, i-opinion yakhe through i-television le through i-radio. Sambonga uhulumende ngalokhu ukuthi kule press freedom eZimbabwe. Kwamanye amazwe ama-journalists bayabulawa, abanye bayacasha, kodwa siyakubonga ukuthi eZimbabwe hayi, they are free.
Unozindaba ozimeleyo umnumzana Nhlalenhle Ngwenya ubike ukuba uhulumende sokumele ahlele iholo labonozindaba kusiya ngezikhundla zabo ngoba okwamanje akucaci.
Kuyinto ethokozisayo kakhulu ukuthi kwelakithi eZimbabwe kuyacelebrate-a and kuyabonakala ukuthi kule world press freedom. But besinye sikhalaze kakhulu kuhulumende ukuthi imiholo yalaba abezintatheli izindaba ibe lama perks lapho kuphiwa khona. For example, sithi umuntu oqalisayo i-attachment kwaza kathi uhola imali engaka, u-junior journalist uhola imali engaka, ngoba khathesi akula ma-packed prizes. Unyaka lophelile kulaa nto abaningi abaluza imisebenzi, labo nozindaba labo khonapho imisebenzi yaswelakala. So silethemba kakhulu ukuthi since siya kubo digital kuzavuleka imisebenzi kube le nkolo engani ithini qaqa eyabonozindaba.
Unkosikazi Siphiliswe Mloyi ongunozindaba kobulawa yena ubike ukuba uyadana ngendlela onozindaba besifazane abaphathwa ngayo ngoba bambalwa abasezikhundleni eziphezulu.
Inhlupho esibhekane lazo njengamaonozindaba abangabafazi ikuthi kuma-newsroom structures uzathola ukuthi amadoda yiwo akuma-senior positions, abo-editors nama-news editors amaningi ngamadoda. Kulehlekana nje labafazi ngathi kumbe mhlawumbe umuntu oyedwa ongumfazi okuleyo position, and uzathola ukuthi nxa kuhamba kuma-outside njengomuntu ohamba lo-president uzafica ukuthi ngamadoda wodwa ahamba lo-president.
Kumnyaka ondlule onozindaba abaningi bamiswa umsebenzi madayana, kodwa umhleli wephephandaba le-Metro uLeni Ndebele usekhuthaze ukuba onozindaba abamiswa umsebenzi ababombe imbuma baqale iphepha ndaba labo.
Umnyaka odlulileyo kunzima kithi intatheli yezindaba khona abayelahlekelwe imisebenzi ngencwadi lezane ezabuyayo, kodwa akutsho ukuthi nje ama-journalist kufanele zilahle imbele ngokufela ukwenza ukuthi sicine sikhalala lemisebenzi ekusetinye ezinye izinto, kodwa labo abangasela msebenzi ma bekwanisa abahlangane babe yimbumba bafome i-association ezaba ingiyayo ama-investigative journalists be-investigative izindaba ezenzakalayo bathola le funding. Kuyafana lokhu se-South Africa amabhungwane labana band of journalists labana abakhangela indaba bezicubungula okungafanele lesikwenza everyday.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngunomkumele lomoya.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya udaba lokukhahlanyezwa kwabesifazane ngomkabo.
Kulo mbono othona abantu bayabevele bengathandani ngoba xa ubaba echaya umfazi kuyabe sengisho ukuthi kamthandi ngaphandle kokuthi kwesinye isikhathi bakekhangela umfazi njengomntwana. So kuyabe kungani ukunika umthetho, kodwa lokho kuyindaba yokungathandani.
Ye, Nkosikazi Mlilo, ubona njani ngodaba lona?
Vele ungabona uma bechaya umfazi uyabe sengasamthandi. Uyabe sene-small house. Yindlela yena lenye enza ukuthi ubaba, ngoba uthando nxa ubaba eselushare nabanye abantu kusiba kuba le-friction vele endlini isikhathi sonke. Uthando awufuzanga lushare lomunye umuntu. Ungabona umuntu ongubaba seshare uthando lomunye umuntu, yikho kudala khona izibhakele endlini. Vele ubaba uyabe sesithi nxa esefika emfazini yakhe akusela nto enhle, nokuhwabha kuyabe sekukhona. Ungasakhulumi kuhle nenkosikazi ongaqi, kuyabe sekukhona. Iyakwazi ukuthi nizaphuma ngiyethola kwenye indawo.
Khumalo, kodwa phela siyakwazi ukuthi esintwini kwakuthiwa phela umfazi nxa ungamqobanga ngenduku angeke ayenza kuhle. Kuthiwani kathesi?
Ngikhona kwangako ukuthi kwakuyinto eqondileyo. Ngiyabona kwakufika emadaleni kubekwa imithetho ethile kulandela kuyabe kuhlekile. Kodwa okukhulu kakhulu yikhona lokhu ukuthi umfazi ngumntwana, umfazi yingxenye yendoda. Ngaleyo ndlela akula nina elingathokozela ukuthi idiphizele ekhaya lapha isize ubuhlungu noma linamanxeba enduku. Ngibona engani eminyimo iyabe ikhangele ukuthi kwenzakeleni ukuze kuphakise izandla. Ngibona ngani lamadali abekhona obabakazi komamazala obabazala imizi ngemuli sazihlala phansi nxa kulo hlupho kukhuliswane. Induku kuthiwa induku ayathi muntu. Ngibona ngani kusukela khonapho.
Kodwa nxa sikhangela phela Nkosikazi Mlilo, abanye bayakhuluma ukuthi loba kunjalo omunye uyachawa aze bhensele umendo khonapha ahlale emjokojo. Kambe vele umuntu uyabe sehlaleleni ehlale ehlukuluzwa kangako?
Vele kuyabe sekungasahlalisekanga kuhle. Yathi bakhuluma bathi umuzi lungiswa ngenduku, kade ungazibona ubaba sethwenethwele induku ekuthaya. Vele kuyabe sekungasahlaleka amangamabi. Omama abaningisibili bayafulathela, but omunye uyahlala. Ukuhlala kwesinye isikhathi uyabe usithi ngihlalele abantu abami. Ngiyabe sengihlalela abantwana ukuthi mina abantwana ngizabashiya lo bani. Ngawubaba sitshona inihlukumeza ngalokhu hlobo, ngoba mina ngiyabe sengizidelile mina njengomama ukuthi mina ngishiye ngikhaya isitshwala sidliwa. Konke kwakukhona lapha kungalanda yona indoda yena le. But ngeyithi ngihlukumeza ngiyabe sengisithi kahle ngiyenzeni. Noma ngiyithiye but kwakusuke kwesinye isikhathi ngawula abantwana.
Phela Khumalo, siyakwazi ukuthi umama lapho walanda wena njengobaba. Kodwa-ke phela nxa ubaba engasayenzi kuhle laye kumele phela achawe hanjo kunjalo.
Ye, kumele achaye la ubaba.
Owalanda omunye anti umama, ngibona ngani kufanele abe nguye okhuzwa njalo, kumele azethise phansi.
Labo-ke bengumnumzana. Siyalibonga-ke ngokulalela kwenu. Waselivalelisa kuhlolo luhlelo lwethu lwalamhlanje ngoba selasikhathi ngoPraxedes Jeremiah. Asidibane nini ngasikhathi sinye kusasa.